Okunye okuphume kulomhlangano ikuthi abantu lokhu bengakhululekanga ukukhuluma ngodaba lolu besesabela ukuthi mhlawumbe benganyamalala. Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uqonqosele abantu ukuthi baze ngobuningi babo lapho iKhomishini ye-NPRC ikhulumisana labantu abathinteka kumbhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Dumisani Mpofu obemele iZimbabwe Christian Alliance uthe ukukhuluma ngokuhlupha abantu kwenza banelise ukuthi bebhodle.
Abantu bafuna ukubhadala ngoba ukubhadala bakufunele ukuthi bafuna ukwenza imali. Bafuna ukuqalisa impilo kuzo. Kanti vele esimpini umuntu angakuphambanisa siyahamba endleleni kufike kuhlawuliswana imbuzi. So kumangalisa ngani into zeGukurahundi. Abantu bathi mina kakube le development as compensation. Kakta kunje lesibili ungafaka umgwaqo ufake ithara mina ingalo yami yaqhamuka engabambekiyo izabamba njani isitwana kodwa unganginika imali nje ukuthenga lokho artificial arm ngibambe la mizinto ngizithekele inkobe zami.
Umnumzana Mpofu wengeze wathi abantu abahlaselwa kuGukurahundi bafuna ukuhlawulwa imali ukuze benelise ukuqala kutsha impilo.
Idialogue isiNdebele sitsho ukuxoxisana kwabantu ngento ezibahluphayo ezibahlukumezayo kuyanceda kuhlelo linjengalolu olwabehlelayo lweGukurahundi ukuthi abantu bakhulume ngokugcweleyo okwenzakala kibo njalo kuyancedisa ukuthi abantu babe bacacile ukuthi into le yayinkulu okunganani lokade kweyisa agcine sisiza ukuthi hayi asonto yokuyisa. Kuyancedisa futhi lokuthi laba abanye abasebefuna ukuzenza bona labo abahlukunyezwayo kugcine kucaca ukuthi balamanga. Into yokubulawelwa abantu kubukela abantu bebulawa inzima njengephuphelile ungakhuluma ngayo kuyakunika ithuba lokuthi ubhodle.
Umfundisi uSinothi Ndlovu owebandla le-National Patriotic Front uthi kuyadingeka ukuthi kube labantu abavelela kwamanye amazwe nxa kukhulunyiswana ngodaba lweGukurahundi.
Ikhomishina leyi yes singathi iqondile kodwa ke kuyadingeka ukuthi kube labanye abantu abaneutral abavela ngaphandle kwamazwe abaza kwenza ukuthi khona okuphume lapha ebantwini kuzwakale kuhulumende njalo kuzwakale futhi langaphi langaphandle kwelizwe ngokubana laba kasibathembi kakhulu ngoba uhulumende lo onguye obathumileyo ulesandla futhi kibona laba bantu uyabakontrola so kasilathemba lapo.
Omunye osakhulayo oyintandane ngenxa yeGukurahundi uNomsa Ndimande uthi yena kaboni ukuthi uhulumende lo angancedisa.
Sinazo izintandane zeGukurahundi okuningi esingakusho abazali bethu abasekho kathi semhlabeni and babe sitshela izinto ezinye zayenzakala eGukurahundi babe abuser and physically emotionally and khathesi ukuthi singakhuluma okuningi bonaka abasekho kodwa sisebuhlungwini ngoba kabasekho lapha emhlabeni. Angiboni ukuthi president wethu lo uzasincedisa kathesi.
Umnumzana Prince Ngqobizitha Zitha ongumgcini sihlalo we-Peace Committee ye-ZCA uthi kubalulekile ukuthi umongameli aphume kumabonakude ekhuluma ukuthi abantu sebengakhuluma bekhululekile ngodwaba lweGukurahundi.
Thina siyafisa ukuthi ngawo upresident uyama ku-TV akhulume ukuthi khona abantu iZimbabwe yonke abantu sebekhululekile ukuthi bangakhuluma loba yini into ebahluphayo ekhulume ku-TV abantu bonke bebona njalo futhi nxa kungaba i-issue yeGukurahundi akhulume sobala ku-TV abantu bemuzi ukuthi upresident ngelanga elinje wakhe ngoba iklipi ingcono ngoba le court iyasebenziseka but nxa kuthiwa ekhulunyelwa ngabanye abantu akuzwakathi kuliqiniso.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi abantu abathembi ukuthi uhulumende engaletha ukuthula lokukhumisana umlotha ngoba ezinye inkokheli zakhe ezigoqela umongameli Mnangagwa ngokwakhe zaziphathekile kuGukurahundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.